VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ekomiti yedalela ePhalamende ebona ngamandla athi kusobala ukuthi uhulumende sephelelwe ngumphako kudaba lokusilela kwamafutha ezimoda.
Kodwa kulokhu siba wese wese asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuntu bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesifuel ikhona. Namhlakathi okutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication.
Ibandla lezaphu lithi kulamabhasi azathwala abantu kungelambadalo lamhlanje ebasa eWhite City Stadium ukuyavalelisa umnumzana Dumiso Dabengwa ozabekwa entabazinduna kusasa.
Amabhasi wonke azasuka ngokota 7 City Hall ekonda eMpuma Township yahamba ethwala abantu yohambisa eWhite City.
Lamhlanje silengxoxo lomhlabeleli olodumo owakwele South Africa uBongani Dlamini uDJ Bongz phela ocula i-house music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanye amalunga ekomiti yedalela ePhalamende ebona ngamandla kagetsi e-Energy and Power Development athi kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kulandela umhlangano wayo lomphathintambo kahulumende obona ngalolu daba umnumzana Fortune Chasi kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja. Ababili laba bahlanganele komiti le ngaphambilini kombiko abawethule le idale lePhalamende izolo lapho abaveze ukuthi ezinye izizathu ezibangela ukuswelakala kwamafutha ezimota imbiko yamanga lokungakhulumisani okucacileyo kwabaphathi ntambo kudaba lokuthengiswa kwamafutha i-supply chain. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomgcini isihlalo walikomiti umnumzana Joel Gabuza webandla leMDC.
Indaba sitshele zona siyazazi besivele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana lawo amajahara sekukabile sahlangana lawo mhlaka 23 December basithembisa ukuthi by end of the 50th season which ukuthi khonapho kuzola nje new year kwakufanele kufuyele ama-queues kungasila. Sazohlangana lawo mhlaka 7 March basitshela njalo ukuthi hayi by end of March kwebe kungasila ama-fuel queues. Kodwa kulokhu siba wese and wese asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuntu bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesithi ifuel ikhona. Namhlakathi okutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication. Ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo. So yikho sebesengathi wonke umuntu sethenga. But wonke umuntu okuground olemoti yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel, wonke umuntu sehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini eselikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngakho? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele kushotifile. Ukukhuluma kwakumangundi uthe usenza ama letters of credit akwanisa ukuthenga ifuel engasenelisa kuse okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba utheni uqalise ukubhadala kusukela last week. Kodwa ngokwazi since last week uwozi kwami la babo bonke abalezimoto akukabi lo mehluko. asazi kumbe ngeqiniso ngoba akasitshintshisanga lawo ma-letter of credit, kodwa ukhulume ngenombolo ezikwanisa ukuthi uthi yena ubhadale 153 million, which is quite enough ukuthi ube le fuyela eningi ezajova phose amaviki amadata alandelayo. So asikaboni mehle ukuthi nakugrawund esikufuna so ma-credit note esikufuna ukuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini.
Yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chasi nomnumzana Mangu?
Okokuqala besibuza ukuthi kanti kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane nalokhu okwenzakalayo kuground. Sanibuza njalo futhi kanti kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency. Sanibuza njalo ukuthi kanti sibona amagaraji amanye adingisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyela. Kubangelwa yini khonokho? So yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo sithi hayi khona ezadingisisa akakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle. And ububi wakhona ukuthi uminista laye umuntu osesemutsha, ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi kuground kumi njani.
Lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi, lokho kungathembisa ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha.
Singazi kwabanye bantu but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo. Hayi khona sizahlala senza ama-deliberations sibuzane ukuthi madoda libone njani, but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonile kuyakhanya ukuthi amalungu ephalamende awasuthiseki ngencazelo kade ziniwa amajaha. Kungani? Ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esitshengisa ukuthi kahle kahle kuzoba le fuel izakwanela abantu bengasangeni kuma-queues.
Sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi.
Kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo, ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini iyephela uselayinini. Kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke esefuna ifuel. Sipho ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayithola khona. Amalayini kathesi kasakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini. Abasela patience abantu.
Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza, umgcinisihlalo wekomiti ebona Energy and Power Development engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo ngomunye wabafunda baze bahlala lo muyi umnumzana Dumiso Dabengwa kesizwe amazwi akhe.
Mina nginguJaffet Ndabeni Ncube, umsa wakhe kaDumiso Dabengwa. UDabengwa sizalwa sonke khona leManxele lentaba zinduna. Ngathi ngikustandard 4 mina engonya laphana mission yena kustandard 5. Silala uyise wayengiboarding master. Nilala lo Dumiso sisebenzisa icanseli lodwa sile ngubo zethu sidonsela ingosi kukholisa sithaba simangalisa. So that was 1951, akungitsheleke sikhule sonke senze konke saba sonke ku youth ye-NDP kuzaphu. Waphuma kuqalene weZambia ngamlandela lami, yena wathumela eRussia khona le nangaye Czechoslovakia siyafuna. Awu bantu benkosi, intaba idilikile. Awukho esingakutsho sithi intaba idilikile. Usebenzele umuntu wenkosi, yes. Asimhambiseni ngokuthula okuhle bakithi, azilale kuhle bakithi.
Edward Nari, mina kuthi kulo muntu okuthiwa ngoba uDabengwa ngaqalisa ukwazi ibizo ngengoma khonapha kuwo early 77 kule ngoma eyayihlatshelwa ngamagerilla yayisithi thumela uDabengwa ayetshela unkomo ukuthi siyalithatha lo nyaka. Kodwa yena umuntu wakhona sasisazi ibizo kuphi. Ngaze ngazoba mazi after independence kulapha engaqalisa ukuba mazi khona. Then lakho khonaphana sesiqalisa ukubala ukubotshwa kwakhe lakomasuku. Kwazobuya esephumile laphana sesitsho ukuthi hhayi uvele ukuphuma kwami ayisuke ukuthi ngikhululiwe ngoba vele kwakuqala bengelacala. Lapha silahlekelwe okukhulu okumangalisayo. Hayikhona njengemuli yakwaDabengwa kumbe imuli yezaphu kuphela, kodwa njengesizwe eseZimbabwe ngoba ngumuntu wayehlanganisa abantu bonke ngumuntu wokuthi kwakulula even umuntu omncane okunganani kwakulula ukuthi afinyelele kuye ayexoxa laye
lo ke labo ke umnumzana Japhet Ndabeni Ncube lomnumzana Edward Nare kunjalo nje inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukubuthana enkundleni yeWhite City Stadium kobulawayo lamhlanje umkhosini wokuyavalelisa umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dubiso Dabengwa yena otshone ngeviki edluleyo uDabengwa ubhubhele kwelekhinya ngesikhathi evela kwele India lapho kade siyelatshwa khona uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDabengwa uzabekwa emathuneni omndeni wakhe entabazinduna esigabeni semanxeleni kusasa uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka wachasisa okunengi ngombuthano walamhlanje.
Ngale White City izipeaches ezenziwa abantu abazanalo babuDabengwa abatshiyeneyo abamasonto ama-political party abakahulumende bonke bazanikwa isikhathi sokuthi bakhulume ukuthi ukabaloko amazwe njani.
Ibhokisi lakhe lizafika lalo eWhite City.
Ye lizafika ibhokisi bazadlula belithatha ebuseni kwenyaratho liye eWhite City.
Kuyini elingakutsho kuzulu wakobulawayo ongaba lesifiso sokuza la eWhite City ezevalelisa ubabuDabengwa?
Sithi abantu abame lapho kujayele ukuthathwa khona abantu. Uhulumende ujayele ukuthi wona nxa kule nto ezinje abe lama-pick up points. Abantu bemalokitshini bayakwazi ukuthi amabhasi adlula ngapha. Amabhasi wonke azasuka ngo-7:15 e-City Hall eqonda eMkuma Township yahamba ethwala abantu yohambisa eWhite City.
Uzaqala sikhathi bani umsebenzi uphele nini?
Umsebenzi I think uzaqala ngo-9 kodwa abantu bangaqalisa ukungena egedini ngo-8:00 because amagedi abesevuliwe.
Kukhona yini eselikuzwile ngomongameli Mnangagwa ukuthi mhlawumbe ngafika laye emngcwabeni kumbe aze ebamba izandla?
Hayi, asikezwa lutho. Into esiyaziyo ukuthi khona ngale ntabazinduna lapha angcwatshwa khona kule guest of honor kahulumende maybe nguye upresident asikakwazi basafumbete ngaleyo information asikakwazi ukuthi ona ngubani ozabuya kanye kanye uzoka ngu-guest of honor.
Entabazinduna ubekwa ngaphi kahle kahle ube lo muzi?
Hayi, bale heroes ekhaya ngathi lapho uvele kungcwatshwa abantu bakibo bakoDabengwa. Sengahamba kabili kathathu ngilaye emfeni zakibo bale ndawo lapho wangcwatshwa khona. Ubhaliwe ukuthi lo wangcwatshwa nini, mbona abanye baqalisa from 1906 kubhaliwe ukuthi bani baniDabengwa wangcwatshwa lapho ngo-1906. So yinto evele isenzakala ukuthi bangcwatshwa khonapho.
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Liyanxuswa ke balaleli ukuthi liye enkundleni yeWhite City Stadium lamhlanje lizwile amabhasi ke awabhadalo. Ukwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuvula amagagasi ukuze kube le misakazo emitsha eminingi elizweni. Umtswangwa ubekhuluma lekomiti yedale lephalamende ebona ngokucutshwa kwembiko izolo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umahluli umnumzana Charles Hungwe walile ukupha ibheyili umnumzana Munyaradzi Kereke owayelilunga ledwale lephalamende wagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu phezu kodaba lokudlwengula umzukulu wakhe owayeleminyaka elithumi lanye. Ukwa manje ke kesilalele amazwi awenu lina balaleli bethu eliwathumela ke nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Into engizayitsho nje kuphela ukuthi yazi we are so traumatized, sise siyesaba ngisho nokuthi sifake ama audios because sesabela abazali nabafowethu esabachiya ekhaya ngoba lo mbuso kamnangagwa ozithi wona ukhululekile ebantwini bakithi. Siyakubona ukuthi khona vele ka abantu bakithi kabakakhululeki, ngitsho la kancane kabakakhululeki, kusese nje yiwona lwana umbuso kamgabe okungangokuthi laba bantu vele they are sharing whatever they are doing, uyabona. So ukuthi besitshele amanga bethi bona ye umunye nomunye usekhululekile, ukuthi usengatsho ukuthi khona ama-experiences akhe anjani empilweni, uyabona. Khonkyana ngibona mina kungamanga nje amhlazathe tshoko, kuyindlela nje ukuzama ukuheha amazwe omhlaba ukuthi khona bona sebetshintshile, bona bengatshintshanga lutho, kulokhu kusafana nje lakudala, uyabona. So the best thing nje mina engiyibonayo esizokhululeka ngakhona ukuthi khona sibe lokunjani iJames Online leya ebivele ikhona kudala ibuyiselwe, sikwazi ukuthi thina njengabantwana bakomthwakazi, abantwana basemathebeleland nemiglands bezibuse, ngoba ever since sazalwayo sizwa kuthiwa kule nto okuthiwa nguzibuse, okuyinto esingayaziyo empilweni zethu. Mina njengami uzibuse kangimazi, uyabo.
Phoso phephelaphi thina maZimbabwe, ngoba esh ubunzima bukhona ngapha kule ndlala, ngapha imali kayisebenzi, okuthi ngabe bafake ama-US dollar lamarandi kube yikho okusebenzayo, ibhondi liphume nje, liphume kusale ama-US lamarandi, ngoba yikho esibonani wakho, ngoba indlala ekhona. Uzakwehlile kuthenga i-feeding yenkomo, wehlile kuthenga i-feeding yakho wena muntu. So kulokunzima obukhulu esihlangane nelabo. Ngikhuluma kanje kakula tshani okuthi inkomo zili, inkomo kathezi ziqalisile ukugunda nje phansi ukuthi akusela tshani. So i-feeding izothengwa ngani, izothengwa njani, njengoba kungela lokhuzeni kungela mali, uthengise inkomo ngamabhondi uqede lapho ehlile ukuthenga yona i-feeding ukuthi ufeeding inkomo ezingu-2 nje, kodwa uthengise inkomo eyi-1. So ubunzima kukhona endlala yabantu, indlala yenkomo. So inkomo zizakufa ziqede laphana wehlulekele ukuthi uzenzeni, ngoba lawe vele uzabe ule ndlala yakho nje. EZimbabwe sibhekane lokunzima, sibhekane lokunzima over. Mina kamboni ukuthi iZimbabwe izawubuyela emuva, mina ngikhuluma kanje ngiseZimbabwe. Ithi iZimbabwe izawubuyela emuva kudubeka, kuzawutshintsha yini kodwa kangiboni, ngoba izinto zikhwela njalo njalo nje. Akula price control ukuthi kumbeni izinto ziyanqandwa ku-price control ukuthi ziyehle zibaleke ukuqansa, ziqansa njalo nje. Angazi ukuthi ibhondi balifaka ye ukuthi liseseyimali nje kumbeni selifana lakudala nje imali yama-bearers check, ngoba ibhondi kathesi kubizwa ukuthiwe yi-3 rand idola eliyi-1. So uzabe uzathengani? Izisebenzi ziyakhala njalo nje zihola amabhondi.
Mina ngisebenza kwele South Africa, igama ngingu-Rapson Mwale. Bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo, ngifike namhlanje, ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale. Hayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50. Hayi kunzima, abantu bagcina bengasadli isinkwa, yonke into iyakhuphuka.
Ye kustudio 7 siyangena sibili, kodwa ubuhlungu ukuthi siyakhuluma kanje so bayasihleka ukuthi uyabezwa wayakhuluma, ngoba into okuthiwa izanu PF vele siyehlulekile totally, njalo iyehluleke since ngenileyo khathesi ngabe nje ngabantu abacabangayo bafaka imali lekhanda likamqabuko ngoba nguye umuntu walethilizwe kodwa ngokuba umuntu wesindebeleni bakumbokotha sokungani uthi umgabe ngiyobuya lelizwe kungayisikho lokho mina ngusipho moyo emvele enkayisouth ye emvele enkayisouth mina imenga engangigijima ngesikhathi yemdc iqala so khathesi hhayi ngihlekeli kodwa ngizubuhlungu okwenzakala empilweni zethu ye ngizubuhlungu kakhulu ngoba iZANU PF ngokulutha ayisiyo ukuthi iyazwela umuntu ukuthi kuthini noma befike ebhenkini uyafica ukuthi bafuna ukungena phambili babuthi imali baphume bahambe wena uyabutshona ukhonapho kumbe ulela ukhonapho ngamalayini akhona bona bafike baluthi imali bathathe baphume bahambe loba nguphi bafuna khonokho nokuzinduna kwakhona sokufanana konke ngoba kuyasebenzela iphathina lebusayo ekuntshayo so akulanto enhle elizweni sesithole nzima bakithi aluba ngabe kuyenzakala ngabe bayavalela ijele bonke bafele phakathi ngoba hhayi kwathi kungena umthuli kwathuza avusa ilizwe khathesi nguye selisela lokucina emhlabeni ojigumba sebethule zwi ngoba bona baphiwe izigidi betshontshela abantu sebethule zwi akusela into ekhulumekayo ngitsho zwi songani kabakho eZimbabwe sesidubeka thina ngokusela babo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayecwayisisa ngodaba lokungenela kukhetho lukamnyaka ka-2018 olweya America umnumzana Robert Mueller uphinde wagcizelela izolo imbiko yakhe yokuthi wayengeke abophise uTrump ngoba kulomthetho olawula ngophenyo olufana lalolu olwenziwayo olumvimba ukuthi engabophi umongameli wesizwe uTrump. Elemelika likhangelelwe ukuswela odokotela lezinye izisebenzi zezempilakahle kuminyaka elandelayo ngoba zisiyadinga amadlelo aluhlaza phetheya. Namhlanje uyiwoza Friday kanje ngitheke ngililibazise ngomdumo we-house music. Unomfundo Mkhize usethulela lolu daba olule ngoma ze-house music.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobo emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongs waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Gwaragwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Gwaragwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethele udumo ngethi Thina Sobabili eyathengwa yathola isicoco se-double platinum. Umdumo kaBongs uchaza esithi House Afrobeats. uDJ Bias usefinyelela iminyaka engamathuma amabili ejabulisa abantu ngeengoma ezichisa isikhotha okwenze wethula amadlalade amahlanu. Namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe. Ebantwini baseMzantsi Afrika, uDJ Bongs kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene. Omunye umgido adume ngawo yivuma. Kodwa engazange ifike ezingeni legwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonela kuthiwa ibo wazayenza indaba bonke futhi indaba yayo senako bengisendela uRehan Shaper bare emva kwalokho wonke umuntu mdayela ivele se-CR ngonelaa Charles Tambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe, ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa yimali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi, Survival of the Fittest. UDJ Bongs uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho usujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na?
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopping, yabo uyivalela eshopping nakusisi. Abakhululeke nje baphume baye ngaphandle mazana ngaphandle, kuyenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bongs kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongs. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongs_Gwara_Gwara. NginguNofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC. Ngithi libe lempela viki elishukela.
Gwara gwara siphinde sithi vosho. Yebo ke njengoba kuyi Friday, yoza Friday. Hayi ingoma emnandi, ingoma ka DJ Bongs sigcibela ke uhlelo lwethu. Siyabonga Nomkhize, Mamkhize siyabonga kakhulu. Hayi igama lami nguChris Gande, ngiyalivalelisa. Asidibaneni njalo kusasa, kodwa kusasa sidibana ngo 7:30 hatshi ekusena sikho. Siyabonga.